loba ngingeke ngibe le nombolo eziphose zone ze 7.9 ayichoyo angeza ke ngikutshele ukuthi khona yebo kunjalo ngoba ka njengoba ngathi umbamba amawitcha bengathi bengingahlolisisa mbono ukuthi zingabe ziminjani inombolo zakhona. Kodwa nxa ngingakhuluma maqondana nalokhu kungaphose kube liqiniso ngoba ungakhumbula kuhle kuhle i-economy le iwile kakhulu kuze khangelela ukhetho lolo luka president ngo-2019. Iyawa 2019 isiza ku-2020 iwiswa ilona lolu bhubhane i-coronavirus. Siyakhumbula ukuthi zibili kwama izinto eziningi konke i-sports ama-frame achina yonke into kwahlala phansi. Yena wayethatha khonapho ngasona leso sikhathi engena engikhona esithi uyangena embusweni kusenzakala khona lokhu. Kodwa ungakhangela kathesi nxa ukhangela maqondana lokwemsebenzi njengathi esiwi-industry le esithi thina i-service provider uzafica ukuthi akuselula ukuzuza abantu bokusebenza. Imisebenzi iminingi ukwedlula abantu. Akusafanani lakudala lapho wawuhamba khona uwazi ukuthi kule ndawo okuma khona abantu abafuna imisebenzi. Nxa ngingaqathanisa njengalapha kithi eTexas, izindawo ziyadinga abantu ukuthi beze bazengena basebenze. Kubhaliwe lapha laphana, we are hiring. Abantu kababonakali ukuthi babe khona abokusebenza. Engxenye ngingaphonga ukuvumelana laye, ngigeja nge-state engihlala kuso lezi eseTexas.
Uthi njalo uBiden umnotho weMelika ususuke kusibanga sokuthi uyavuselelwa waba sesimeni sokuthi ususebenza kuhle usugijima ngezinyawo. Ungavumelana laye yini nxa sikhangela ukuthi amafutha ezimota dolokumangalisayo okanye lezinto zonke nje ikakhulu ukudla?
Ngingaphoze ngivumelane laye ngoba ngakhangela ukuhlupha kwezinto bekukhona, ukuma kwezinto, ukusweleka kwemisebenzi lakho konke lokhu, kuvalwa kwezindawo, ama-companies lama-restaurants lezinto zonke lezi. Kwakukubi kakhulu. Yikho ke nxa sekunje sekuphoze kungathi kungcono. Yebo, izinto zingabe ziyadura. Angithi lakho nxa singakhangela ikukhwela kwamafutha kukhwezwe ukuthi nje kusuke kwaqala yona limpi yaseRussia le-Ukraine le. Yiyo eyenza ukuthi amafutha akhwele ayekhona le ngoba izinto ze-economy lezi kunganyikinyeka ngapha ku-affecta zonke indawo all round. Soke ke bangabe bekhala abantu, kodwa ke abantu mbona ngathi kuma-states amaningi nxa bekhala besebenza kungcono kulokukhala bengasebenzi bengelalutho. Imisebenzi mbona ngathi ikhona sivili lapha okwakhathesi. Abantu bangahamba emsebenzini abafuna ukusebenza basebenze benze izimali zabo baphile bayiphambili. Yikho kubona kwami lokho Mr. Ngoku.